Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMpandula 2024 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umhlangano esilawo la ma organization achiyeneyo ahoste African Union ECOSOC lapho ke okukhulunywa khona ngendaba se-governance.
Umhlangano omkhulu wamazwe wonke we-United Nations General Assembly usuqalisile eNew York eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abahlafuna udaba lombuso kaZulu lokunye emhlanganeni ochiyeneyo.
Imbuzi inkomo donki kuyafana nxa uyifama kumele unjani uqale uyekhangela almost 3 to 4 times a day ubone ukuthi isifuyo sakho sisifo so silohlupho olukhulu kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngayo.
Inkomo eziningi sezibanjelwa edakeni emadamu emathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Abathenga bejengisa impahla emigwaqweni bathi bathule nzima eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wamazwe omhlaba wonke o-United Nations General Assembly usuqalisile eNew York eMelika. Kukhangelwe ukuba abakhokhela amazwe achiyeneyo abafika phose ikhulu lamajumi amathathu bazakhuluma njengenhlala yenza emhlanganweni lo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelwe ukuba uza kwethula umbiko wakhe ngolwesithathu kasuze angene umhlangano walonyaka. Intethele zindaba yeStudio 7 uTaboka Ncube usemhlanganweni lo eNew York.
Kukhangelelwe ukuthi umhlangano we-UN General Assembly uza kuba uqala kusasa kodwa akusahambeki kugcwele lapha omongameli bamazwe amaningi atshiyeneyo babuthene lapha njalo kulabanye abangena imihlangano kulomnye umhlangano oqale izolo owe-Summit of the Future okuyikho lapho okulabeZimbabwe labo abangenele umhlangano. Namhlanje sibone onguye umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe ngena umhlangano lo khuluma ke emhlanganweni lo
lapha ukhuluma ngomnumzana Frederick Shaba okunyeke kwenzakalayo kwenzakalayo
ngomgqibelo kulabade ebetshengisela lapha besimalo uhulumende weZimbabwe besithi kumele kwesule ke izijeziso zenotho ezetheswa abanye abakhokheli beZimbabwe bengabenhlanganiso yeDecember 12th movement beyibo akade betshengisela lapha ngomgqibelo kukanti ke kusasa kukhalelwe ukuthi umhlangano omkhulu uzakuba uvulwa kukhalelwe ukuthi unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-United Nations nguye ozakuba eqala ke ukukhuluma elandela ngowe-Brazil ukuthi ke umongameli welemelika umnumzana Joe Biden ekhalelwe ukuthi uzakhuluma engowesithathu njengoba sikwazi ukuthi lo yiwo umhlangano wakhe wokugcina engumongameli.
Yes, siyabona ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kabuyi khona ngapho ebathini abantu nxa ukhuluma labo khona.
Ye abanye ikakhulu akade bebuye lapha bengabamele uhulumende weZimbabwe sebeqalisile ukuthi babuyele ekhaya. Sizwa kuthiwa abaningi sebebuyela ke eZimbabwe ngenxa yokuba umongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa engasenelisi ukuthi abuye. Kodwa eminye imihlangano lapha ade fanele ekhulume khona bekukhuluma omeleyo lapha ongumphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba. Umongameli ubekhayelela ukuthi ebekhuluma emhlanganweni lo ngolwesithathu. Asazi ukuthi ngubani ke ozamela ngolwesithathu ukuthi akhulume kule mhlangano.
Ye, okunye okuzaphuma emhlanganweni lo kuthiwani khonapho? Siyakwazi ukuthi kumele abantu be-Africa bethole i-Security Council sithi liyana lokunye. Okunye okulutshwane ke yikuphi?
Omunye okakhathesi esibone kuphuma ikakhulu emhlanganweni owe Summit of the Future oyoqale izolo uphela ke namhlanje ntambama. Udaba olukhulu obelukhangelwa kakhulu laphana ludaba lokuthi amazwe omhlaba abambana asebenzele ndawonye ikakhulu undaba zokuguquka komuma omkhathi siyazi ukuthi eZimbabwe kube lendlala enkulu ngenxa yokunganikwa ezulu ngenxa yokuguquka komuma omkhathi ludaba olukhathekisa kakhulu United Nations kanye lodaba lwezimpi kukhangelwa ukuthi amazwe omhlaba ufanele amanyane ukuze uqedwe ke indubo ikakhulu ukulwisana okukhona emazweni lezimpi esezibulalise abantu abaningi kakhulu.
Le intethele zindaba yeStudio 7 uTaboka Ncube obexoxa lathi eseNew York khonapha eMelika. Siphinde njalo saxoxa ngokwenzakala eNew York lomnumzana Gift Ostalos Ziziba owayesikhulumeli sebandla le-CCC.
So mhlangano esilawo la ma-organization atshiyeneyo ahoswe i-African Union ECOSOC lapho ke okukhulunywa khona ngendaba ze-governance. Ukhangela le ndaba zokubana ke thina njengama avela kwele Africa inkulumo bani okufanele simelayo mayelana le ndaba ze governance kwele Africa but emhlabeni wonke sikelele njalo ke kule mbono eminingi ngoba liyakwazi ukubana summit of the future ikhangela ke ukubana sisiya phambili umhlaba wonke kufanele uhambe njani in terms of governance. So ke izinto esale sizikhangela ukubana silethe imbono yethu thina ukubana ke sibona ngani kufanele uhambe njani mayelana le ndaba ze-climate change mayelana le ndaba ke ze-democracy mayelana le ndaba ke zamalungelo mayelana le ndaba ze-economy umhlaba wonke jikelele.
Yes, ngathi kodwa kunceda ngani ukuba lo mhlangano nje?
Kuyanceda ngenxa yokubana enye inkulumo ekhona indaba ke yokubana ke kusayenzwa njani ukubana ku-reform e-United Nations Security Council ikakhulu indaba yokubana i-Africa ithole ke isihlalo ku-United Nations Security Council okuyinto ke eyamukelwe ngamanye amazwe engayamukelwa ngamanye ke okuyinto ekhulunyiswayo ukubana ke kutholakale isihlalo ezimbili eze-Africa ngenxa yokuthi ayila representation kwi-United Nations Security Council okuyiyo ke ebona mayelana labathi ngama-veto powers in terms of ukubana ke kuhambe njani ukubuswa komhlaba wonke jikelele.
Lo ngumnumzana Gift Ostalos Ziziba othakazelela zombusazwe bexoxa le-Studio 7 eseNew York khonapha eMelika. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change akhokela umkhokeli welinye lamacele le-CCC umnumzana Jameson Timba abotshwa ngohlangula lonyaka ancithwe ngumantshi eHarare namhla isicelo sokubhadala isibambiso sebheyili. Umantshi uthe balelungelo lokuya edalele High Court ukuyacela ukuthoniswa bevela emzini yabo. Abantu laba abangamajumi ayisithupha lane 64 betheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Vidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi ibheyili lilungelo labantu nxa kungela bufakazi obutshoyo ukuthi abasoze balandele umthethwandaba lokho yabo ukutshilo ukuthi baziphathe ngendlela yakhona badilize ubufakazi balwe nalabo abakazi kumbe benze okunye nje okungekho emthethweni. Ngakho-ke ngendlela engibona ngakhona kangibonanga izinto eziveza ukuthi bazakwenza izinto ezingekho emthethweni uma bengaphandle. Angibonanga bufakazi bokuthi labo bantu bangabaleka elizweni lokuthi bangabuyelwe emthethwandaba ngosuku befanele baye khona emthethwandaba. Ngakho-ke akudingakali ukuthi bancitshwe ilungelo lokuba ngaphandle ngebheyili bekufanele ukuthi bayithole. Kanti-ke khona lokhu ukuthi baqhubeke bephakathi kuyenza isithunzi selizwe emhlabeni wonke jikelele seyiseke singabile siyane selizwe elihlonipha amalungelo abantu okuyinto engangihlanga kakhulu.
Ye, kodwa ubona zani i-High Court ingenzani ngodaba lolu?
Ye, amathuba vele akhona e-High Court kuyavuma ukuthi umuntu ahambale aye kusho. Baningi abalelwa ibheyili kumbe bagwetshwa i-Magistrate Court bafika bakhululwa i-High Court. Ngakho-ke kabangadeli kabahambe baye khona le phezulu ngokuba umthetho utsho kanjalo vele ukuthi nxa ulensolo ngalo ngesinqumo esithethwe i-Magistrate Court uya e-High Court nxa i-High Court kulahlile ukususiya phezulu e-Supreme Court kumbe e-Constitutional Court. Kabakusebenzise konke khona lokho okukhona okusemthethweni we-Constitution ukuvikela amalungelo abo lomthetho.
Umnumzana Vidlela Ncube ukuhlanganiswa ye-National Consumer Rights Association ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Linj-
njani balaleli bomsakazo we Studio 7 sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eviyo eindebele ngena khona manje kuviyo eindebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eviyo eindebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iviyo eindebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho viyo eindebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Inkomo sezisipha kabuhlungu esabelweni sezansi emandebeleni lapho ezibanjelwa edakeni zidinga amanzi okunatha. Abogatsha lwezokulima esabelweni lesibathi sezedlula inkulungwane ezine inkomo esezifile ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Umnumzana Patson Sithole esakhamusa komene entalale uthi idamu labo selibalethela udubo ngoba inkomo sezibanjelwa njalo nje.
Ngiyafisa ukuthi idamu leli ngalikweneliseka ukuthi lapho ngani kufame khona sithole ukuthi likhukhulwe.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana uTsibile Ndlovu othi seziziningi kakhulu isifuyo ezibanjelwa idamu lemene ngoba selisitsha.
Imbuzi, inkomo, donki kuyafana. Nxa uyifama kumele unjani? Qala uyekhangela almost 3 to 4 times edamu ubone ukuthi isifuyo sakho sisefu. So silohlupho kulo kakhulu asikwazi ukuthi singalunqoba ngayo. Mina engazibonayo sezifika 50 including amadonki sokufika 50.
Imbong eyisakhamuzi entalale umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu uthi isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino sesibangele ubunzima obukhulu esigabeni lesi.
Uyabona inkomo nxa zibanjwa laphana edamu kule ndlala ezama ukukhavwa ngale kuyalinywa phansi ukuthi abantu badle kube sokusitha amanzi ngapha etshoni phela zona ziwafuna kungasontando yabo kungumkhathi ngenxa ye-climate change iyo enza izinto zengani akusela into engani iqondile.
Kusenjalo umnumzana Justice Ndlovu umgcini sihlalo wekomiti eGaranyemba Ward Drought Mitigation Center uthi kuyadinga ukuthi uhulumende abaphathele isikuba senkomo ngentengo enganeno ukuze bahlenge izifuyo zabo.
Sibe ngabantu esingasaplaya sikhonapha sibe silethelwa khona ukudla kwesikuba senkomo ngelesi price eyake abakhona esake sayifumane ukuqaleni.
Umnumzana Elijah Magwaza Moyo odlala kotizane eGaranyemba laye uthi bahlaselwe indlala lezifuyo zabo.
Indlala yenkomo, izifuyo lendlala eyabantu. Abantu silendlala bakithi. Sikhuluma ngayo nsuku zonke vele ibuhlungu indlala. Siyabe sikhangela ukuthi igambe ningasincedisa. Kodwa kube kuphuze, kuyaphuza.
Unkosikazi Thina Khumalo, unobhala we-Drought Mitigation Center yeGaranyemba, uthi bahlaselwe indlala embi, kungakho belima imbhida ukuze baziphilise lezimuli zabo.
Alapha emakhaya indlala inkulu kakhulu. Nxa abantu besebenza khona apha basebenza bephakathi kwendlala. Bephakathi kwendlala basebenzela nje ukuthi mhlawumbe into le ingabasiza bazuza ukuthi abantwana badle.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima le-Agritex umnumzana Zondani Mchema uthi inkomo ezidlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala. Ezansi semandebeleni iningi lazo zisifo esiqinini segwanda lapho sekufe ezedlula inkulungwane ezimbili 2071.
Situation in the province is critical. Animals are dying due to shortage of water mainly and the feed.
Isimo sibi kulesi sabelo, izifuyo ziyafa ngenxa yokusilela kwamanzi kanye lokutshabalala kwamadlelo. Amadamu setshile njalo sekugcwele udaka olubamba inkomo lapho zidinga amanzi.
Uphinde wathi uhulumende phakathi kokuphathisa abalimi ngokudla kwenkomo kanye nokugebha izikotshi emaphandleni ukuze zingapheli zonke. Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi we-Studio 7 Nikomene Ntalale ngu-Albert Ncube.
Inani labantu abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo ehlanganisela ukudla lezigqoko liqonga nsuku zonke emadolobheni lemaphandleni. Abantu bezama ukuziphilisa ngesikhathi isimo somnotho siqhubekela phambili sisiba sibi kwamagama. U-Esther Jesus Banda usethulela lolo daba.
Abadala bathi liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kunjalo kwabathenga bethengisa impahla bavuke emathathakusa abathone ilanga lonke bethengisa bezama kuphandela imuli zabo. Unkosikazi nomakhosi samanzi ngomunye owenza umsebenzi lo.
Abantu abaningi abagcwele emgwaqweni. Ngamasindimaza ngobaba ngomama ezindlini abanye izintandane abanye ngogugu abagcina intandane.
Emgwaqweni akusahambeki ngokuminyana kwabathenga bethengisa kuBulawayo. Omunye wabo unkosazana nomathemba moyo ufakaza ngoduba abahlangana lalo.
Sibaningi kakhulu. I-challenge thina sabe sihlezi one ndawo but kulabantu abathengisa phandle. I-environment esikiyo khathesi ayikho right. Kuswelakala kwezulu kwenza ukuthi kube ne-challenge kuhle.
La abasakhulayo bayathengisa emgwaqweni. Unkosi Sibandawo leminyaka ekuzalwa ngamathumi amabili lantathu 23 njalo uphethe isithuba semarketing asithole ekolejini yemfundo yaphezulu eNUST.
Ngagraduate ngomnyaka ophelileyo okwamanje ngiyathengisa emakethi lapha ngizithengisela amakhabheji landlani ngidinga umsebenzi angiwuthole.
Amapholisa ekhansile kobulayo abizwa ngokuthi ngomakhokhoba bathathela abathengisayo impahla yabo. Unkosazana Debra Lunga uthi bamgijimisa bamthathela impahla yonke.
Ayithathe into ephansi nothi masembalekile bengigijimisa. Ngigijimiselani nasembalekile ungigijimise sibe ngize ngiwuze umgwenxa ngize ngiwe uzongithathela isitafu sami. Uthi ngiphile njani sichansile.
Amazi kamalunga agcizelwa ngunkosikazi Sindiso Mathe othi impahla ezithathwayo azibiselwa kubanikazi.
Aziphenduki zihlangene kuyabe sokutshontshiwe okunye sokutheni ungazuzilandele lokhu uze ne-3 lolu awuzitholi impahla zabo. Okunye futhi esihlangana lakho okukhulu even lo ngoba sithengisa lapho esithengisela khona asila mabhimu amabhimu okuthi sifakele ingcikeza.
Kukanti unakakhaya uthi waloba incwadi eveze impahla edadelwa amapholisa ekhansili kodwa abambiselanga impahla zakhe.
Bayala futhi lokunika abathe bensayensi laphana kodwa asuvumele icala ukuthi uthengisele endaweni engayisiyo. Of course basemsebenzini wabo kodwa mina lami khona kwanzisa ubuhlungu ukuthi wayezithi staff sami sesishotile.
Beminye nebenje abathengisayo indawo abathengisela kizo zingcolile njalo kulamanzi kuchaza unkosikazi Sithabile Nyoni.
Ya sila matoilet akulamabhimu soke sesisiba legama elibi ukuthi amavenda yiwo angcolisa uBulawayo.
Isikhulumeli sedolobha lakoBulawayo unkosikazi Nezisa Moyo uthi umunicipality wakhe ukuthaza ukuthi abathengisayo labo bathathe incwadi zokuthenga bethengisa ukuze kube longaxoze lemgwaqweni.
Siyananzelela ukuthi sebebaningi abantu abathengisa edolobheni lakoBulawayo abangekho emthethweni. Esikucelayo njengedolobho ukuthi abafisa ukuthengisela edolobheni behambe bethola amaphepha bethole indawo zokuthengisela esemthethweni. Bese sicela futhi njalo laba abahlezi endaweni ezingayisizo endaweni ezingekho emthethweni ukuthi besuke emgwaqweni.
Abathenga bethengisa impahla ezijene bathi ikhansili kumele ibaphathe kahle hathi lokho kwenzala kulezi nsuku. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ikamana mwenza Chisa Sibanda.
Weziphathelene leMelika ngesikhathi imikakaso yogedo lukamongameli weMelika iqhubeka, abebandla lama-Republicans sebesebalulise impiko yamanga yokuthi abantu bokuza abasesabelweni se-Ohio badla omagidi lezinja zabahlali bakuleyo ndawo. Lokhu sekuphehle ukwethuselwa lokudoniselana phezu kodaba lwabantu bokuza okuyindikimba emqoka kugedo. USkhosi Stearns we-VOA ulobe udaba olulandelayo salothulelwa nguNtukwabeni Nkomo.
Amapholisa ase-Ohio abhoda ngezindlu zokufundela ezikolo eqaphe isimo. Ngemva kwezehlakalo zokwethuselwa kwabantu kulandela imbiko yamanga yokuthi izizalwane zase-Haiti ezihlala edolobheni le-Springfield zintshontsha izinja labomangoye babanikazi zisidla. Abase-Haiti laba bathi limbiko isifake impilo zabo engozini enkulu futhi bazizwa bengavikelekanga, kutsho umfundisi wakulindawo umnumzana Bernadette Dorr.
We're not used to that in an American society where
sikujwayelanga ukuthi abantu base-Haiti abahlala eMelika bahlaselwe ngalendlela beqanjelwa amanga.
Imbiko yamanga le isabalale enkundleni zokuxhumana kanye lasenkulumeni zokukhankasela ukhetho ivela kumnumzana Donald Trump. Lo msekeli wakhe umnumzana J.D. Vance ongusenator we-Ohio. Nangu umnumzana Trump.
I can say this, we will do large deportations.
Ngiyathembisa lokhu, sizabadudula ngokuningi abantu bokuza eSpringfield. Sizabaxotsha abantu laba.
Lanxa iziphathamandla zikahulumende wesabelo lesi lezikahulumende wezwelonke zikuphika ukuthi kulabantu abadla omangoye lezinja, umnumzana Vance utshele umsakazi we-NBC ukuthi lokhu ukuzwe ngabahlali.
I'm not repeating them because I invented them out of thin air. I'm repeating them because my constituents are saying these things are happening.
Abantu abahlala esabelweni sami bangitshelile ukuthi ngempela kuyenzakala.
Izizalwane zakwele Haiti ezedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000 zabuya ngokusemthethweni eSpringfield. Okulidolobho labantu abazinkulungwane ezingamathumi ayisithupha 60,000. Zilanda imisebenzi kanye lempilo engcono ngoba intengo yezinto iphansi. Omunye wabavela eHaiti, uCleo Parison, uthi usehlalela evalweni.
Ngabona ku-internet ukukhulunywa ngokuthi abantu abavela eHaiti benza imisebenzi engalunganga, kodwa kungamanga lokho. Sengisesaba lokungena edolobheni.
Oncintisana loTrump kukhetho uKamala Harris uthi kulihlazo elikhulu ukuqanjelwa amanga kwabantu baseHaiti okwenzakalayo eSpringfield.
Law enforcement resources being put into this because of these serious threats that are being issued against a community that
zinenge indingeko zomvikela ezisetshenziswa ukuvikela abantu abazisebenzelayo abaziphilela kuhle asebesethuselwa ngenxa yembiko yamanga.
Umeya weSpringfield umnumzana Rob Rowe uthi abezombusazwe ababangele ukuthi idolobho lakhe likhangelwe ngelihlo elibi kumele babambe iqhaza ekubhuleni umlilo.
We'd like those that on the national stage that can bring peace, that could temper their words.
Sifuna abazombusazwe abasezingeni eliphezulu bakhulume amazwi akhayo njalo aleqiniso. Yikho sikucelayo njengabantu beSpringfield, sifuna ukuthula.
UTrump loVance bathi bahlose ukwethekelela eSpringfield ukuze bayezibonela ngawabo okwenzakalayo. Lolu daba lulotshwe ngesiNgisi nguScott Stern weVOA News. Lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Wezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo oyearthritis obonakala ngokuvuvuka kwamadolo inqagala kumbe inqagala lokunye ubathabele masuku usethulela lolu daba.
Ukuvuvuka lokhu kuvame ukuhambelana lokuba bomvana kanye lobuhlungu ezithweni lezo zomzimba. Amadokotela alakho ukuhlola isimo lesi esebenzisa imitshina yama-x-ray, i-ultrasound scan kumbe i-CT scan ukuze bebone okwenzakalayo phakathi kwamalunga la okulezibonakaliso lezi. Udokotela Gibson Matindi, ingcwethi kwezamathambo, uchasisa womkhuhlane lo.
The osteoarthritis symptoms include pain, joint stiffness.
I-osteoarthritis ihlasela kakhulu ama-joint agonjolozelwe lithambo elibujilezi, njalo kuvame ezandleni, emadolweni, umgogodla kanye lenqulwini. Izibonakaliso ziyatshiyana, njalo zigoqela ubuhlungu, ukubopha kwama-joint, kwabanye njalo kube lokuvuvuka. Lokhu kubangela ukuthi umuntu ehluleke ukwenza imisebenzi ayijayeleyo ngenxa yobuhlungu, ukuvuvuka kumbe ukuhluleka ukusebenzisa ama-joint la.
Uqhubekela phambili uDokotela Matindi ekhuluma ngemizamo abayenzayo esibhedlela ukuze isigulane senelise ukuphila lomkhuhlane lo.
Management initially is to modify the lifestyle. When the lifestyle modification is not helping much,
ukwelapha i-arthritis ugoqela ukuguqula impilo. Kungehlula sekuzaqala imithi-ke yokuthundubeza ubuhlungu. Amaphilisi okuthundubeza ubuhlungu awamisi ukuqhubeka komkhuhlane lo, kodwa enza kuphileke ngcono. Ekugcineni kulomkhuhlane lo yikho okungadingeka ukuthi kube lokuyakhitshwa lawo mathambo, kufake okokwenziwa ukwenzela ukuthi isigulane sizwe ngcono.
Umangi unkosikazi Sithandazile Gumede uchasisa okungenziwa ukuze kwenqabelwe umkhuhlane wamathambo.
Umuntu kumele azibone ukuthi isisindo somzimba wakhe akabi lo mzimba omkhulu kakhulu ozasinda amathambo akhe. Kulabo abalevele lomkhuhlane wetshukela, itshukela kumele ikontroleke. Siyakhuthaza njalo ukuthi abantu kabenze ama-exercise. Sikhuthaza njalo ukuthi abantu kabangathandi nje ukubhema igwayi kumbe ukuhlala ezindaweni ezilentuthu ezakwenza ukuthi ingaphakathi yabo ingasebenzi kahle.
Unkosikazi Sehlule Nyathi ohlala lo muntu olomkhuhlane wamathambo ulandisa ngabahlangana lakho.
Ama-joints lawa ayavuvuka, sometimes ayavuvuka wonke ezandleni lenyaweni, and sometimes efacini, like nxa kusefacini inhlathi le iyavuvuka kukuhamba ama-distance ende kakwanisi. Of course sengangani uyathoba, ithatha i-medication yakhona ebeyiphiwe, ya kuyabangcono.
Amadokotela athi kunzima ukwelapha isimo lesi, ngakho-ke kuqakathekile ukuba umuntu azinanzelele nxa esebenza kumbe esenza imidlalo, njalo isisindo somzimba singedluleli esibangeni esisinda amathambo okubangela ukugugudeka kwamajoyini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngiWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli beStudio 7, salibonani nisebenzi beStudio 7. Siyabe sikhala bakithi nxa sisenda ama-audio ethu singazwi khulunywa. Cela ukuthi ama-audio siwasende siwaze khulunywa ukuze sibekwazi ukuthi lapha abantu esikhuluma labo langoba yini. Mina ngingomunye wabalimi. Esikucela ukuthi nxa sifaka amabele ethu bakithi, imali yethu kasiyiphiwe masinya ngoba sidla khonapho lapho esisebenza khona. Ngapha emakhaya akula nto esiyitholayo nxa sokuthiwa kuyaholisa ukudla kwa-social welfare, ngabasibali bathi siyalima.
Studio 7, ambingelele Studio 7. Bawu, bantu benkosi, kathi chabangu. Wena kahle kahle ungumhlobo bani womuntu ongenangqondo? Chabangu, yini le wenzayo udoti lo wenzayo loyo? Hayi, ungehlule Chabangu.
Yes, Studio 7, salibonani balaleli lani basakazi. Kunzima kakhulu kubantwana beZimbabwe ngoba sasikhangele ukubana isadaki izaphuma lokungcono njengokutsho kwayo ukubana ukhetho kaluhambanga kuhle, ukhetho kalwenziwanga eZimbabwe. Sathi hayi, isadaki izasiphathisa ukuze lathi sikhululeke njalo sibe ngabantu abatshengisa ukubana sizikhethele, kodwa hayi, isadaki sibethele esiphambanweni. Isadaki itshengise ukubana hayi iluhlangothi lwezano-PF. Isadaki itshengise ukubana ayilani lama-citizen eZimbabwe, ayilani lama-Zimbabweans. Hayi, isadaki silimazile. Isadaki yiyo esenza izano-PF isibethelele kakhulu esiphambanweni. Engxenye iphiwe idlile njengobana igolide leZimbabwe liphonga ukunikwa nje.
Zingelele basakazi beStudio 7, sithile njani kodwa thina siyaphila. Sibonge kakhulu impela izindaba elisithumela zona malanga wonke, ngoba aluba yisini aluba sazi lutho olwenzakalayo lapha neZimbabwe. Ngibuyela ngengamamela la inews kuthiwa kuzabulawa indlovu, njengoba kule ndlala eZimbabwe then indlovu lezoma zibulawa, inyama khona izabengwa ibisiholiswa abantu. Kodwa isimanga sami akukhulunywa ngempondo, ngoba impondo ngicabanga ukuthi zile mali eningi eyiyompela ukuthi uma zingathengisa impondo lezo, imali leyo ingasiza abantu ukuthenga ukudla, kulungiswe lokhu lezinye izinto ezihlupha khonapha neZimbabwe. Kodwa zikhulunywa ngazo impondo, uhlubone nje ukuthi i-corruption. So imali yempondo iyathatha nje ifake ezikhwameni, i-government yeZimbabwe ifake ezikhwameni imali lezana befake ezikhwameni bezidlela labantu babo, thina ngapha sihlupheka.
Studio 7, ayimbingelele lapha. Ya, hey, koma sesiqalela ukufa emakhaya Studio 7. Fisa utumbo ukhulumende wethu ngabe yayizwi irekhodi yami le ehlisa intengo yokudla kwezifuyo. Incinga ngaba ngcono sesiqalela ukucuba inkomo emakhaya lapha. Esiqalela Studio 7 inkomo emakhaya kuwa. Ubani ukhulumende uyasehlisela intengo zokudla encinci, mhlawumbe ngaba ngcono izulu lithi sibuye encele ngazithola, hey. Ngoba kungaba nzima inkomo ziqala ukufa mani. Ngiyabonga ngumdluli iJolotho.
Ye, labo-ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa ku-Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha kwele Melika. Hayi-ke isikhathi asavumi namhlanje, wolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, lilale.